Okwakuqala esikunanzelelayo ukuthi iMozambique ilokhetho lwayo njalo ilandela isekelo sayo sombuso sokuthi ngemva kweminyaka ethile baba lokhetho. Endithanda ukuthi sikukhwabithe ngeMozambique ukuthi abahlali lenkokhelo yodwa okweminyaka eminingi. Abakhokheli bakhona bayalandela izinqumo zesekelo sombuso waleliya lizwe. Yikho nje kathesi besiye ekhethweni, njalo besiye ekhethweni kunje okade vele ngumongameli uNyusi uhle wavele wakubeka sobala ukuthi yena kasondeli kulolo khetho. Ngakho-ke ubesuke egqoke wasekela omunye ukuthi uzathatha isikhundla leso sokuthi akhankaseli ukuba ngumongameli. Ngakho-ke sithanda ukubatshayela ihlombe ngakho lokho ukuthi bona umongameli wabo uyahlala isikhathi esithize abesephuma. Njalo ngenxa yokuthi libandla elibusayo kade lahlala isikhathi eside libusa, kungenzeka ukuthi athole usekelo, kodwa-ke bekulamanye amahemhem atshoyo ukuthi hhayi, abantu bathi bona sebefuna ukuthi-ke bathole ukuthi babuswe ngelinye ibandla. Mhlawumbe singabona ekathi singakukhangelelanga ukuthi ibandla elibusayo elinganqoba, so sizakhangela-ke sibone ukuthi impumelo yakhona iphume njani.
Siyabona njalo ukuthi yindaba efanayo kumazwe akuzwekazi le-Afrika lawo okuyiwo aletha uzibuse, iningi alokhe ebusa. Ubona ingani lokho kuzaphetha ngani ukuzwekazi le-Afrika?
Ukunqoba kwama-liberation movements i-Afrika yonke jikelele yinto evamileyo. Kungani kunjalo? Kubangelwa ukuthi singananzelela abantu abavotayo kakhulu nxa kuthe kwafika isikhathi sokhetho ngabantu abadala. Ontanga abaningi kabasondeli kulolo khetho. Kungani ngiqalisa ngalowo muca nxa ngivula le nkulumo? Ikuthi bona labo bantu abadala abavotayo yibo bevele bephathekile kakhulu kwezombusazwe ekukhululeni ilizwe amazwe abo. Ngakho-ke singathi ngama-activists ayevele khona ngaleso sikhathi sebeze baguga-ke belaleyo into ekhona egazini labo, kuveza ukuthi bona yiba lokhu bevota ngobuningi, baphatheka bayarejista babe sebesiyavota. Okunye okumele sikunanzele ukuthi nxa ibandla lisembusweni lilayo yonke imachinery elingayisebenzisa ukwenzela ukuthi lingaze laphuma embusweni lo. Ngakho-ke ngokunye okubangela ukuthi ama-liberation movements angaze aphuma embusweni ngenxa yokuthi one, athandwa ngabantu bona laba abadala babevele beyingxenye yokukhululwa kwalawo mazwe bengama-activist ebesakhula sebeze bengabantu abadala njengoba babhalisile bavota. Kukanti-ke intsha yanamhlanje abaningi ababhalisi ukuvota, yikufica ukuthi lanxa bevotile kodwa-ke inani labo liba ngaphansi. Ezigabeni eziningi njalo ama-liberation movements ayasebenzisa i-state machinery abaye belayo, baye bele mali, abanye bayasebenzisa imali okumele ngathi uyisebenze elizweni, bagcine-ke sebethethe leyo mali bakhankasa ngayo abantu, bagcine bebazi okwedlula la ama-opposition parties abe evele engela ma-resources besingathi ngokuncedisa ukuthi bakhankase. Yikho kwenza ukuthi bagcine benqobile. Okunye njalo kumele sikunanzele ukuthi izindlela abangabe bezisebenzisa sebelobuciko obujulileyo njalo sebelenkambiso ejulileyo esingathi i-experience, sebekwazi ukuthi singenza so ukhetho luyaphuma sinqobile, kumbe hayi singenza so singadliwa. Ngakho-ke zonke lezi zizathu yizo ezibangela ukuthi amabandla lawa yiwo akhulu lamazwe atshiyetshiyeneyo abe lokhu esesikhundleni. Kodwa-ke siyafika isikhathi sokuthi leyo ntshukuntshu kumbe labo bantu ababe beyibo abasekela lelo bandla bagcine sebesiba balutshwala, njalo abantu bagcine sebebona ngelinye ilihlo. Ungananzela kibo Zambia kwenzakele ukuthi ibandla elalivele sazakala ukuthi leli yile lakhulu ilizwe lagcina selithathelwa ngelinye ibandla. Lakhathi eseZambia ungakhangela umuntu ongabe ebusa uyabe vela kwelinye ibandla elithiyeneyo. Ungathatha lakwamanye amazwe nje sokuqalisile ukuthi kubingazanthiwa kuba le nguquko ukuthi abantu sebebona ngelinye ilihlo ngenxa yokuthi sokuyi-generation entsha labasebele zidingo zabo abangasela allegiance kumbe singathi abangasela mfutho wokusekela amabandla lawana akhulula amazwe atshiyetshiyeneyo ngaphansi kombuso oncindezelo.